Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-29 Ngcwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela yokhetho nxa ingemukelwa kwenziwa yena ukhetho kakutsha kumbe umnumzana Nelson Chamisa ahle akhethwe agcotshwe abe nguye umongameli welizwe.
Kumele ukuthi ama ballot papers kuvunyelwane kuma V11 opposition ezonke including lo mnangagwa kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo a authentic yila.
Ele South Africa selizela chayela ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abeZimbabwe basola lokhu besithi yikho okuzabangela ukuthi baqhubeke bebuthana kwele South Africa bedinga umsebenzi.
Ningazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona, kodwa ke hatch day election esibe layo 23 August 2023 ngenye i-election engizake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Ibandla leZANU-PF lithi okwabangela ukuthi linqobe kukhetho zinhlelo zalo elithi zilohlonze.
Imsebenzi yakhe yiyo emkhampenileyo ukuze efike kulesi stage osefike kisho ukuthi ekwazi ukuwina ilizwe lonke. I-development ibonakale isebenza isenzakala, amakliniki, izikolo, imigwaqo, kuningi izinto ezenziwe i-Second Republic in short space of time.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela yokhetho nxa ingemukelwa kwenziwe na ukhetho kakutsha kumbe umnumzana Nelson Chamisa kuthiwe nguye onqobileyo. UChamisa utshele intatheli izindaba ngesonto eHarare ukuthi njengoba elobufakazi obukhomba ukuthi wanqoba kukhetho kumele agcotshwe njengomkhokheli welizwe. Kodwa abanye ababalisa labasekeli bebandla le-CCC bathi kumele inhlanganiso ye-SADC ibe yiyo ekhokhela ukhetho oluzaqutshwa kakutsha kungela ngxaki ebezikhona labantu bakhethe inkokheli abayifunayo bekhululekile. Abanye bathi ukuya emthethwandaba yikuchitha isikhathi. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngowambono Gande, ngikubeka ngale ndlela. Okokuqala, kumele ukuthi kungabi lokhetho oimpumela egenqulwayo. Impumela okumele ukuthi yaziswa abantu, okumele ukuthi ibe yiyo ezakwaziswa abantu, akube impumela elobuqotho, impumela yoqotho. Ngezinye indlela ngithi mina kumele ukuthi ama ballot papers kuvunyelwane kuma V11 opposition ezonke including lo mnangagwa kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo a authentic yila, ngoba oChamisa balawo ama V11 a authentic, la izano ama agents abalayo balawo ama V11 a authentic. So ke akuvunyelwane kuma V11, but ke inkinga ekhona ukuthi njengoba vele sisazi ukuthi sidila nezikliwi ama ballot boxes wona lana khona, kungenzeka ukuthi vele asevuliwe bathempa lawo. So once you temper with the evidence ye crime scene, then sokusiba le problem ukuthi ingeke yaqhubekela phambili. So into esizakwenzakala ke ukuthi kungangcono ukuthi ukhetho luphindwe, ngoba iSADC nxa njengoba layo isichilo ukuthi impumela yokhetho lolo suffers from illegitimacy, ngoba kukhona okuningi abakubonileyo okungaqondanga, okungahlangani kuhle lezinqumo kunye lemigomo yokuconduct ama elections awe-SADC. So kutsho ukuthi umnangagwa nxa engomisa ikhanda ayephambili ngumuntu wabese illegitimate ku-SADC, njalo akasenakho ukuthi angahlali imihlangano kuSadiq ngoba is an illegitimate president. Yikho nje usizwa bekhuluma kathesi ngokuthi bayaphuma kuSadiq ngoba ungakhohlwa ukuthi la yomgabe kulesikhathi akathi khona sebeqilile ukukhetho wathi bona nxa iSadiq ifuna ukwenza into zayo they are willing to withdraw from SADC. So into inalibi ikhulunywa ngundoda yenalo amaovets ingqondo yezano ivele into abalayo.
Phambilini kokhetho sibone umnumzana Douglas Monzora we-MDCT esithi ukhetho lolu alusoze lube lukhetho olukhululekileyo okubangela ukuthi asuke kukhetho. Ubona ungani ngayilo yini inyathelo elithethwe libandla lesi-CCC lamanye?
Angiboni Gandhi ukuthi bekungabe kuyikuhlakanipha ukuthi i-CCC ingangeni ku-presidential election. Ngoba ukhumbule phela ukuthi izizathu zikaMonzola yebo siyazizwa siyazibona sibili ukuthi bephule umthetho and okubi ngakho ukuthi ukhulume ngakho asazi ukuthi kuphelile ngapho kwinto kwakho ukuthi bephule umthetho. Yebo ayizeki umthetho uyophule sibili. Kodwa-ke ukhumbule ukuthi even ngabe kuthiwa uChamisa kangenanga ku-election, izanu ibivele isponsile amanye ama-candidates ukuthi nxa bengaphuma be-CCC amanye amaphathi azangena. Phela awudingi ukuthi kube i-CCC ingene kuma-election ukuze impumela yokhetho ibe legitimate. Awudingi i-CCC, kudinga nje ukuthi kungene any political party i-contesta le-ruling party. So ngaphandle kokuthi nxa bonke abantu bengadla ukungena ekhethweni then yikho lapho sokule nkinga khona. But undoda uqina uyambona nje lenxa umkhangela ukuthi umuntu ongenanhloni ulakho ukuthi ngoma isikhanda nje azihambele nje yedwa. Kodwa-ke hhayi bekungeke kwaba yokuhlakanipha ukuthi uChamisa aphume ekhethweni.
Alo-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. Kwalunye udaba oluphathelane lezokhetho eliSouth Africa selize latshayela ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abeZimbabwe basola lokhu besithi yikho okuzabangela ukuthi baqhubeke bebuthana kwele South Africa bedinga umsebenzi. Embikweni omfitshane othunyelwe enkundleni yokuxhumana e-X, eli South Africa lithe litshayela ihlombe uMnangagwa lozulu weZimbabwe ngokwethula ukhetho olulokuthula. Inengi eliphendulela umbiko lisole lisithi uhulumende wele South Africa uhleze ephathisa amaphutha kahulumende weZimbabwe kungakhathalekile lokuthi ukungahlaliseki kwelizwe kubangela ukuthi inengi liphephelele elizweni leSouth Africa. Kusenjalo elemelika selisole ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo lisithi kusobala ukuthi lolu khetho belungakhululekanga njengalokho okufakazwe zinhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iSADC lezinye. Elemelika lithi umumo phambilini kwalolu khetho ubungamanga kuhle kumabandla aphikisayo ngoba uhulumende ubenza kube nzima ukukhankasa kunye lokubopha amahlayana kwabantu ababalisa lenhlanganiso ezihlola ukhetho. Ngokunjalo uhulumende welemelika uthe usacebisana lamazwe angomakhelwane ukuze atshengise ukungamukeli impumela yokhetho lolu kutholakale lesisombululo. Abasola ukhetho lolu kubalisa abancintisayo abanjengomnumzana Mbuso Siso. Kesizwe imbono yakhe.
Selokhe ngathetshulwa yingwe ngiku-politics from year 2000. Angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikuyona ukubana kuyathi kusiyavulwa i-polling station kungela ballot paper, njalo i-ballot paper lingayi-inspectwanga. Ngilesimanga, ngilesithuli sokuthi thina njenge-opposition nxa singavelelwa ngesikuvelelweyo sihambe kwi-election engela inspection ye-ballot paper. I-election ephuze ukuqalisa, kumele iqalise ngo-7 ngapha ngakithi kuwadi 1 iyaze yayoqala ngo-11 esithola lapha ku-polling station ade ngivotela khona yaze yaqala ngo-1 o'clock. Kambe singathi thina nxa sesidliwe bese sikhala ngokuthi sidliwe ngoba mina ngibona yonke into le kayenzakalanga ngendlela eyiyo izek ayiphathanga umsebenzi ngendlela eyiyo ngingazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona kodwa ke hatch day election esibe layo 23 August 2023 ngenye ielection engizake ngichaze ngiyibize ngegama.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Siso ongomunye wabancintisa kukhetho lwangeviki edluleyo. Kunjalo nje zididekile izakhamizi zesabelweni seMathebeleland North ngempumela yokhetho lwangeviki edluleyo eyakhipha ukubana uMongameli Emmerson Mnangagwa unqobe okungadingi ukuphindwa kukhetho lwe-runoff. Umnumzana Nelson Chamisa labanye abalichumi abancintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bayakusola ukukhethwa kukamongameli Mnangagwa. UNokuthaba Dlamini usiphalo ludaba ngokugcweleyo ese Victoria Falls.
Omunye wabathakazelela ukukhethwa kukaMnangagwa ngumnumzana Philani Moyo obencintisa kukhetho lokudinga ozamela iWange West edalele eParliamente.
Kuyasithokozisa kakhulu sina sonke abantu bakhe ikakhulu khona beWange West nokubabonga kakhulu ngoba bakontributile kakhulu kakuhle ukuba nopresident ezekuyele.
Umnumzana Richard Moyo, umgcini sihlalo webandlaleli eMathebeleland North, uthi ukunqoba kukaMnangagwa kufezwe imisebenzi yakhe.
Imisebenzi yakhe yiyo emkhampenileyo ukuze efike kulesi stage osefike kisho ukuthi ikwazi ukuwina ilizwe lonke. I-development ibonakale isebenza isenzakala. Amaklinikhi, izikolo, imigwaqo, kuningi izinto ezenziwe i-Second Republic in short space of time ikhokhelelwa ngoba uMnangagwa. So uyakudeserve ukuwina ngendlela owine ngayo. And kulama projects ade waqalisile kakhulu eMathebeleland North, igwayisha ngalo uyayiqedisa zisiye u-unit 7 zimbonile phela. Then lamanye nje amaprojekt akuma-various stages.
Kodwa ozamela iMathebeleland North Province kusenethi ebandleni le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Joel Gabuza ukhala ngekusasa elibuvilibana.
Abantu sebeyahlupheka muama-potholes khona ezakhula and ku-government as we speak akusela lutho, abasela mali. Imali bazidlalise kakhulu ngesikhathi sama-elections, bethenga ochikenini, bethenga impuphu, bethenga abantu, bethenga amavoti. Thina sizamile njengema-North, singela lutho, singela chikenini, singelala t-shirt. Sazama sawina. Kodwa ke emashonale njengokwazi abangani bethu abaningi abavotelwa ngani kulokwethuselana, abantu bayatshelwa lapho kufakwa khona, abantu bayavotelwa, akula muntu noma ufundile kumbe afundanga, ungutitsha uyatshela ukuthi wena awukwanisi ukubhala, siza kubhalela. So ukuwina kwabo lapho yikho ngibona bezithulele bengela ukujabula ngoba akusokuwina.
Onqobe kukhetho lwamakhansila esigabeni sekaChechethe eWange, umnumzana Give Me Again Moyo owebandla le-MDCT uthi amabandla kawabambisane kulungiswe ilizwe.
Sikukhangelele kakhulu njengabantu abasemaphandleni ukuthi uhulumende lwalungisa indaba zomnotho, kube lamathuba emsebenzi, kulungisiswe indaba zokutholakala kwempahla ezilohlonzi ezitolo lentengo efaneleyo, kulungisiswe indaba zokulinganiswa kwamathuba abantu ngezigaba.
Kukhetho lukamongameli, uMnangagwa unqobe eMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West, Maswingo, Manicaland laseMidlands. UChamisa unqobe koBulawayo eHarare laseMathebeleland North. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Umprofita uHubert Angel usesuswe kusikhundla sokuba isikhonzi senhlanganiso ye-Pan-African Parliament. U-Angel wakhethwa lanxa wathinteka kudaba lokuhuquluza igolide oluthiwa Gold Mafia. Kodwa usanda khethwa ukuphatha isikhundla sikamongameli walinhlanganiso umnumzana Gayo Ashebiri ulobele incwadi u-Angel izolo emazisa ukuthi usesuswe esikhundleni lesi. Ingxenye yencwadi le ithi Pose wonke amalunga inhlanganiso ye-PAP awazi ukuthi u-Angel wakhethwa njani, lokuthi ukukhethwa kwakhe kuzaphathisa njani linhlanganiso kumbe izwekazi le-Afrika. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani ye-TTI eyaphiwa itenda yokuphaka izimota isehlise imbadalo ngengxenye kuyingxenye yaleyo kade ibhadalwa ivela kumadola ayithoba minwembili i-$8 yayehla yafika kumadola amane i-$4 ngelanga kulandela ukukhonona kukaZulu. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kube labantu abedlula izigidi ezimbili 2 million abangavotanga kukhetho lweviki edluleyo ngenxa yokwehluleka kwe-Commission yezokhetho e-ZEC kunye lenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe kumbe ifazi eyethusela abantu. Iphephandaba lobulembu be-internet le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi amanombolo empumela yokhetho asesusiwe ebulenjini be-internet obogatsha lwezokhetho i-ZEC. Ibandla le-ZANU-PF lona lethesa icala inhlanganiso ye-Team Pachel ukuthi yiyo esuse amanombolo la. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Igama nguMichael Mpofu, ngikhuluma ngalapha ekade kwafayi ama-results esiwazwile ukuthi kunanga kwasebuyelele futhi ukuba ngu-president, but sikubona ngathi kuvela ngeke sesiyikhophe izano angatshintshwa ngama-reforms. Abadala bavumelana ukuya kuma-election lapho ama-reforms angatshintshwanga. Hhayi, akutshintshwa ama-reforms, izeke kayitshintshwa le zeke yasidlisa abadala. Selibona ne-studio 7, selibona ne-studio 7. Hhayi, siyabonga ithuba namhlanje, ndingelela bonke abalaleli bakwa-studio 7. Hhayi, sizwa lapha ukuthiwa umnanga kwa owinile, sizwa sidabuka kakhulu ngoba lokho kusitshela ukuthi akula employment for 5 years, akula amaphilisi ezibhedlela for 5 years, izinto zizodula for 5 years. Sicela kube kutshitshe laphana ku-ZEC, i-ZEC kayike itshitshwe, kwenziwe ama-reforms, local reforms, sibe le-free and fair election. Salubonani, salubonani. Igama Ephraim Zuma ngilapha e-Karobak. Hayi, siwazile ama-results, siwazile kodwa kubuhlungu, kubuhlungu kakhulu ngoba thina isukhangeleleyo besikhayele uhulumeni uzatshintsha, kodwa-ke manje sibuyelele i-ZANU-PF okwenza ibuyele, sibona ngathi i-ZEC kayitshintshwe leya, kayisebenzi kahle, isebenzi kahle. Ubuhlungu thina ezibhedlela akula mithi, singabagulayo siyahamba njani, dinga ama-reforms, akutshintshwe i-ZEC leya kuze kubanise ukuthi lizwe lilunga.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7 okhulumayo engu-Milton we-Plumtree Changwa kobhulu. Ukhulume ngendaba le eka-Emmerson Mnangagwa yokuthi siyamukelekile ukubuya ekhaya, ukuthi into leyo iyabujabulisa ngoba siyamukelekile ekhaya, ukubuya ekhaya kungalamsebenzi, siyosebenzana. Uyabota kulamsebenzi, akavuli mathuba emsebenzi, imigwaqo ifile, yonke into ifile. Ucabanga ukuthi sizabuya ekhaya sizokhamisa nje? Ayikho into elungiswe yizano vele lapha. Izano ilibulele ilizwe laba phansi, libulele kakhulu yane lizwe. Ilizwe lalingcono kusaloSmith, yonke into yathiwa nguSmith ayisekho. Amadamu ayegetshwe ngoSmith, izikolo yini eyayenzwe nguSmith isifile. Wehlule ukuthi elungise umgwaqo uMnangagwa lo, kodwa besejike gijimethi. Hayi, akutshile into leyo yamjabulisa ukuthi sibuye ekhaya, cotshwa be-South Africa kezokuthi evulele amathuba emsebenzi, sithi sibuye sithole umsebenzi khona.
Alo Studio 7, hayi thina sikhathele ngabantu labo, abantu labo sebesihlawulise kakhulu, bese sijabulile sithi akuyangena ijahe elitsha. Hayi, ZANU inkani, hayi sithatha amapiki sibili siyayikhuphuna ngoba i-concrete, hayi i-concrete sibili, hayi sesithose sikhathele. Mina ngujethu
sukeni kai lawu
salibonani basakazi nabalandeli baka Radio 7 ezibuhlungu izonezo zokuthi izanu ngempela ngempela iwinile kathi nxa bewinile indaba uselebrate singakubona akunamuntu ojabulile waseZimbabwe hhayi akula shemu mna ngingamboni ngizobuya avotelwa ngani ngibuye ngizwe kanti vele khona wona ama-observers abe ngawani ma esehlule ukukhondema izinto eziso bakhondemile ukuthi aluqhutshwanga kahle xa ungaphuthwanga kahle sokumele kwenziweni way forward ela labo kufuze bacace la bacacele abantu senza kanjani hhayi kuphenda ukuthi ibeda aluqhutshwanga kahle uyebo kunjalo hhayi sokuze bazihlalele nje babe bengelancedo bezokwandisa inamba la hhayi akucaci ukuthi kusukela lapho i-way forward idini ngoba abantu asingeza esikhona inaza ku-5 years ezinye zokuhlupheka ezingaka ezwalokhu hlupheka ungalapha kusazonyiwa la la
salibona salibonani baka Studio 7 balandeli nabasakazi bonke njengasho mina ngathi kona uvota uvoti laseZimbabwe lisizimuntu loko ngisitshophela ngiqinisile uvotile eZimbabwe noma uvota ngakafana ngoba ivoti lakho alisebenzi kuhlungu lokwenzakalayo lapha uhlungu sithathelwa amalungelo ethu izano esithatha iZimbabwe yezimuzwa kumuzi kamnangakho lanalaba labangani bakhe akuseyi izwi lela umuzi wezano othi uma wafuna ukungena ebusuku uyangena uma wafuna ukwenza into esikhathi sho isikhathi sabo uyazenzela nje into akuyifuna sho kodwa ubuhlungu sizwa ubuhlungu
sibili salibonani njani basakazi abahle labalaleli abahle hhayi siyaye izimphumela yokhetho engayamukelekiyo hhayi la sokufuna kwalimkani la abamasingaye kanje kanje ayikho into engalunga into nje efunekayo inkani kuphela ngena nje ngendlovu yangena abantu bavumela into yodwa ngoba phela singadlala abantu bezani PF abomnangaka lakho
salibonani ma Studio 7 lapha sibingelela wonke umuntu okhona lapha ekhala seZimbabwe lapha yes ubonile umsebenzi uhambile kawuhambanga ulensolo eziningi ezithiyeneyo kunhlelo zonke zelizwe ye hawu mina yake ngibona abantu abadala mabe sidlala abantwana bachiyela abantwana isobhu bachiyela abantwana ezithwala ukuthi bende basuthe kathi lo baba ongachiyela abantwana esihlalo kathi ngobabo njani bese siya laphana ke maZimbabwe namahle kathi kulani ukuthi kusasemazi so abantu bake bangene etaradeni lapha kuke kutshengiswe ukuthi hayi lo muntu uvele kafuneki kathi wona amasotsha angikhona ngathi kalambanga alambile konke lamapholisa alambile awusithi la asoze behawukele lokho sikwenza bazahawukela abanye sizabe silabo emkhosini abanye baba besemsebenzini yingabi mude kakhulu siyabonga sisithi kungazwakala izwe lonke asibambaneni sikhiphele icheguleli singadingi ukuthi kuze kuyiwe emakhoti ekhoti kusiyadingwa niyibonge ngiyehle lapho esihlalweni yabonga
sibingelele emkhundleni yini sithi sike sikhuze undoda lowo othiwa nguchilumbo mudenda lo emthwakazi Republic Party. Into oyikhulumayo ndoda ngicabanga ukuthi awuyazi ukuthi thini. Ngicabanga ukuthi into eliza nayo ebantwini ayicaci. Lokho okukhulumayo lokho esikuza ukukhuluma ku Studio 7 akuye kusincede kufana nje lento yakho leyo okhuluma ngayo. Ayisho into enganceda abantu lamhlanje. Thina sifuna izinto ezasinceda lamhlanje ngoba sihluphekile. Ngicabanga ukuthi lapho wena nje ukhulumela ama goals epolitics eparty yakho kodwa akungeke kusincede ngaludo lokho okukhuluma. Ngoba lina linje lehluleke khona ukubufaka upresident. Lehluleke khona ukufaka mbili faka imali ukuze namathathu mbamangaka ama councilor. Kodwa ube sosithi abantu basemadebele ndibengavoti. Belindele lina. Lapho elizahlanganisa khona into yenu esingakazi ukuthi izahlangana nini. Sesikhathele into yenu ayicaci lani siyalisupporta mpela kodwa into yenu ayicaci man. Ayicaci mpela ukuthi iyangaphi. Isuka nje la igcine kungathi into ekhohlisa abantu. Ngoba uma ukhuluma into ekhulumayo lina lenzeni lina lenzani ngokuphikisa kwenu usola amaqembu aphikisayo kodwa nawe akulativi noyenzileyo khona lapho eliyenzayo zero ikutshona nje likhuluma kuphela licabanisa abantu hayi ndoda zama ukuthi into uma ukhuluma ujule engqondweni ungaphongi ukukhuluma nje uhlahlahla into ekhuluma yezwakale
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0818 465 0318. Ukwezemelika umthethwandaba usufake ilanga langomhla ka4 ngomabasa omnyaka ozayo ukuthi wayengumongameli umnumzana Donald Trump athoniswe icala lokuzama ugenqula impumela yokhetho. Amagqwetha kaTrump abecele ukuthi athoniswe ngomnyaka ka-2026 kodwa umahluli uTanya Chakudna walile wathi kumele athoniswe ngomnyaka ozayo. Kodwa kungakhathalekile lamacala akhe, uTrump usekelo lwakhe luqhubeka lukhwela lusiya phezulu, abalandeli bakhe bemxhasa ngemali. Kuyona le iviki usebenzise umfanekiso wakhe westokisini ukudinga imali, esenzela ukuthi abalandeli bakhe bamzwele njengomuntu ohlukuluzwa nguhulumende kamongameli Joe Biden. Kukhanya leli qhinga lilezithelo ezesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Lokhu kwethusa kakhulu ukuthi bakhona abantu ababona ngani uTrump wenza okulungileyo. Wona laba bantu yiwo abapha uTrump imali. Kumele kusethuse thina njengabantu abahlala kuno naleli lizwe ukuthi omakhelwana bethu bazibanyabanyana bonke abakhipha imali zabo besipha uTrump, because bakholwa ukuthi uTrump ngumuntu ongakhokha uyakhokhela ilizwe futhi. Kusho ukuthi ziningi izigebenga esifana nalo Trump. Ngoba uTrump lokho akwenzayo wakhe ugebenga nje ukuthi abedinga imali labantu bempha. Kodwa iqiniso likhona ukuthi imali kayivoti. Bangaki bona abantu abamphi imali? Nxa wehluleka ukuphumelela kukhetho lwedlulayo, elokhu ecabanga ukuthi uzaphumelela kukhetho olulandelayo, ngabantu bona laba abamvotelayo, labanye abalokhu becabanga ukumvotela lala langokhetho oluzayo, balutshwana laba bantu. Imali yabe ngazende iyande kangakanani, kodwa kayisiyo ebalwa njengevoti. Amboni mina ukuthi nxa ecabanga ukuthi imali yakhe ingamenza ukuthi awine, ayisikho uTrump akucabangayo. Trump uzama ukucuca abantu ukuthi athole imali ngemali yokuthi ufuna ukuthi abe ngupresident ngesikhathi esilandelayo kumbe ngokhetho olulandelayo. Yikuthanda nje ukucuca izikhwama zabanye.
Ngesikhangele umongameli Joe Biden, yena kukhanya amathuba akhe engacaci kahle njengoba sibona ukukhankasa kwakhe kungani akukho kuzinga elifana laleli elika mnumzana Trump. Ubona ngani usebona ngani senqobile yini ukuthi kasazihluphi?
Mr. Gandhi, okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala, usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Ngibuya futhi ngibuye lendabeni yethu liyane ngeke ngakhuluma ngayo ukuthi abantu abalandela uTrump bayethusa ngoba ngabantu abangomakhelwana bakho, ngabantu esiphila labo esisebenza lapho izinsuku zonke. Nxa umuntu ecabanga njengoTrump ukuthi umuntu mina ngingamenza lokhu mbendula umuntu eNew York akula muntu ongangibopha, kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebenga. And bakhona abanye abantu abamlandelayo laba abalenqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele udinga umkhokheli, ungumuntu olomntwana olabantwana, umuntu omnyama mambo yiphikala, uwazi ukuthi uTrump uhleka izilima, uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi zinyazenzayo ngaphezu kwamacala lawo kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini owenza ukuthi uTrump umvote? Yikho mbuyele ukuthi abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka, yibo abantu abadubula abanye bengomakhelwane ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba abantu abafuna ukumvotela kababuboni ngoba bathi uthiwa uyaqanjelwa. Kabavumi ngokubona. Usizi nje ukuthi abanye bangikhona sibe semajeli bachiya abantu abo behlupheka phandle. UTrump isigebenga esikade saqala kudala, kuloke ephila impilo yakhe yona leyo yobumenemene. Manje thina abantu sebethatheka sebemlandela, ngabantu bona labo ababungu emhliziyweni zabo ngaphakathi kwabo abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile, yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabeka ke lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusoziwazi lanxa uzihambele ukuthi umuntu ucabangelani, umuntu lengqondo nje engaTrump.
Olo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu Chris Gande.